Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 7 zibandlela 2022 ngu Brexit Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu sesizwile bantu imkhuhlane khathe sizulu liyana impukana zibaziningi. So sithwele nzima sesabuva le mkhuhlane edorobheni lapha. Sekuyasolisa sikhona apha siyacela ukuthi city council isibonele ukuthi bengenza njani ngoba abantu abethu bangafa ngezinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi. Izibi ezilethe umkhuhlane eminingi etshiyeneyo.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungavuthwa ngesikhathi kwezibi zisithi lokho kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane.
Ukuze ayithole i-ID yakho uyastrugle kumbe umele udize. Manje ungadizele i-ID sho i-right yakho wafaka sibili indawo emalokishini ukuthi abantu bethathela kodwa uma ufika every time toyathiwa umshini ufile. So akuncedi uyavukela futhi kwamsithela uzothiwa kuthatha inamba.
Abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga e-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekane labo ukuba bathole izithupha. Kuwoza Friday liviye silejaha elisakhulayo uWillard Jimbandanyoni ocula umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi amapiano. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba kulabantu abalishumi lasithupha ababulewe yi-COVID-19 izolo kwabahloliweyo elizweni jikelele. Khona izolo abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1121 batholakale beligciwane leli. Ukuhle kwakhuphula leli nani lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho 2020 laya kwabazinkulungwane ezedlula kancane amakhulu amabili. 220,178 okulinani eligoqela abasilayo kulomkhuhlane abazinkulungwane ezingamakhulu phose amabili 191,000 asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 elizweni jikelele sebesedlula izigidi ezine 4.2 million uthi asebehlatshiwe wonke umabili lawa majekiseni sebephezu kwezigidi ezintathu 3.2 million. Kusukisela ngenyanga edluleyo kampalakazi kule nkulungwane eziphose zifike ezilishumi 9,503 asebehlatshiwe ijekiseni lesithathu elebooster. Izakhamizi zakoBulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa ngesikhathi kwezibi zisithi lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane. Nanku leli dolobho lingelinye elihamba phambili kwindawo ezilenani eliphezulu labatholakala bele COVID-19. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba.
Imizi eminingi yakoBulawayo ikakhulu emalokitshini lenzikini yedolobho akusakhangeleki ngoba sokulengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke. Ikakhulu ngalezi zikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usesabela umonakalo odalwa yikuqhamuka kwe-COVID-19. Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Ratitso Nyanzira uthi ukungabuthwa kwezibi enzikini yedolobho sekudala ukuqhamuka kodubo lwempukane.
Abantu sesizwile bantu imkhuhlane khathe sizulu liyana impukane zibaziningi. So sithwele nzima sesabuva le mkhuhlane edorobheni lapha. Uyasolisa sikhona apha siyacela ukuthi city council isibonele ukuthi bengenza njani ngoba abantu abethu bangafa ngezinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi. Izibi zilethe umkhuhlane eminingi etshiyeneyo siyacela ukuthi besincede kakhulu.
Umnumzana Benny Moyo ilunga lenhlanganiso eyeBulawayo Progressive Residents Association uthi njengenhlanganiso yezakhamizi bakhathazekile ngobuchapha obuvezwa yikungabuthwa kwezibi.
So uma sasibona kule ngcayezelo ke isanda bekungasiphathi kuhle kuye kwaba le outbreak esibe lawo ama-incidents angu-2 eruthe le chabangana we-diarrhea konke lokho uhambela lokungahlanzeki kwedolobha. Lapha okwamanje yizibi ebesezibona ziloku zokuthelelwa isikhathi iyakholwa ngesikhathi sekhisimusi ikhefu leli liba nezibi eziningi ezibuyayo. Besilindeleke ukuthi i-City Council usomadolobha bethatha amanyathelo masinyane bekhuphe ingcekeza le ibelahlelayo singakabili i-outbreak yomkhuhlane. Makamemetheke umkhuhlane omunye ongasenza singahlaliseki kuhle njengedolobha.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uKhansila Mlandu Ncube uthi iKhansili ithole usizo lwezimota zokubutha izibi kulunga ledale lePhalamende emele iBulawayo South uHonorable Raj Modi.
Namhlanje lapha sibona lapha iKhansili ebambane khona losomabhizimusi owakoBulawayo uModi wasinika itipa lokufotshola izibi. Sifotshola izibi lezi imikoto yonke edorobheni. Ocho ukuthi sikhane ukuthi kusiyafika umvulo imikoto yonke ibisikhini. So yiluhlelo sizama ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi belahle kuhle izibi bengaphongi ukulahlela ndawo zonke. Njalo siyambonga usomabhizimusi uModi ngakwenzileyo. Njalo sicela abanye osomabhizimusi bebuye sincedisane.
Ikhansili yakoBulawayo okwamanje ikhala ngokuthi ibhekane lodubo lwamafutha ezimota ezithwala izibi osekubangele ukuba izibi zingabuthwa njengemvama. Leli dolobho lithi njalo umthwalo wokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 wenza kube nzima ngamandla ukuthi basebenzele izakhamizi kundingeko ezinje lokubuthwa kwezibi. Bathi bayalwazi lolu dubo kodwa njengoBulawayo kumele kube lokubambisana phakathi kwezakhamizi lomunisipala ukuze kuvinje ukuqhamuka kweminye imikhuhlane phezu kwalo ovele ukhona osusenza abantu bahlalele evalweni owe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekene labo ukuba bathole izithupha ezifunakalayo nxa bebhalisa. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uthi ubunzima bokuthola incwadi eziqakathekileyo eZimbabwe selokhe waqala ubhubhane lwe-COVID-19 sobuphethwe kabili. Eyinye yencwadi lezi kuyisithupha esiyiswa esidingakala kakhulu ukuze umuntu enelise ukubhalisela ukuvota ukuloba imihloliso lokunye. Unkosikazi Thandeka Siziba, ongumzali olomntwana okhangelele ukubhala imihloliso ekupheleni komnyaka, uthi kubuhlungu ukuthi uyisizwalane seZimbabwe uthwale nzima ukuthola lezi ngwalo.
Abantwana badubeke ukuthola i-ID bona bezalelwe lapha shu. Umuntu adubeke ngezalelwe eZimbabwe just i-ID. Hayi, uyavukela uzothiwa kuyabhukhwa. Uyathi ubuyela ubhukhile, uzothiwa umtshini ufile, i-date yakho sidlulile, sekumele ubhukhe kuthi eZimbabwe kona. Hayi, kubuhlungu lokhu. Abantwana abanye khathi sibafikile uma bephinda kufunakala i-ID. Ukuze ayithole i-ID yakhona ngoba akabhali vele ngela-ID. Ukuze ayithole i-ID yakhona uyastruggla kumbe umele ubhizi. Manje ungadizela i-ID show i-right yakho. Bafaka sibili indawo emalokishini ukuthi abantu bethathela, kodwa uma ufika every time thola thiwa umtshini ufile. So akuncedi, uyavukela futhi komsithela uzothiwa kuthatha inamba engaka.
Unkosikazi Thandeka Msipha, omunye wabazali, uthi ngomumo okhona elizweni kumele kuthathelwe amanyathelo kusasemasinya.
Khathe sizulu liyana ingozi ziningi, kunje silwisane lokuqeda ubhubhane lwe-COVID kodwa kusoze kusise ndawo ngoba abantu bayabe beminyeni lamasela ndawonye. Khathesi abantwana bavuka ngobusuku beseyabamba iline, okuyingozi ngoba balakho ukuhlangana lokunye endleleni. Lokhu kubuhlungu okwenzakalayo kudinga ukukhangelisiswa kakhulu njalo masinyane.
Unkosikazi Melisa Chuma, ngesinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, ongumzali olomntwana oselesikhathi evukela ukuya layinela ukubhalisela isithupha.
Abantwana besikolo bathwele nzima lapha, lezulu liyana ukuthi bathatha ama-ID abo. Lokhu kusithwalisa nzima njengabazali ukuthi senze njani. Sibona into le inzima kakhulu kithi, le mali yankhona ayikho lokugada ngoba kwesinye isikhathi uyahamba uphendukiselwa kusasa kuthiwe uphenduke futhi.
Omunye wabafundi unkosazana Samkeliso Mdluli uthi sebechitha isikhathi esiningi bedinga ukubhalisela ukuthola isithupha kulokuthi babe bebalela ukuloba imihloliso.
Isikhathi esisichitha lapha sesisiba siningi besifisa ukuthi ngabe indawo ziba ziningi lapha athathwa khona amaID kulalokhu esikwenzayo ngoba khathesi asikwazi ukuthi sizawathola kumbe hayi lokuthi sizabhala asikwazi.
Imizamo yokuxhumana lesiphathamandla seregistry unkosikazi Jane Peters yehlule ngoba engaphenduli ucingo. Umthetho welizwe owafakwa nguhulumende uthi abantwana ababhala imihloliso eka O le A level kumele bebe sebelezithupha kodwa iningi labantu lithi umthetho lowo ngabe uyakhitshwa ngoba abantwana besehluleka ukuthi bathathe izithupha njalo baningi kakhulu abangazitholanga iminyaka emibili edluleyo solokhe kwaqala ubhubhane lwe-COVID-19. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umanisipala weHarare uthi akalawo umcabango wokugeca umungu wabantu abawulimi kunsimu zabo ezincane kuleli dolobho njalo akasozajezise abalime emaxhaphozini ngokubahlawulisa inkulungwane ezingama-25 zamadola, 25,000 Zimbabwe dollars. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi saziso siphuma ngesikhathi kubonakale umbiko obusabalaliswa enkundleni zokuxhumana zebulenjini usithi ikhansili ihlela ukuthatha amanyathelo okujezisa abalima okungekho emthethweni. Osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sikamanisipala weHarare umnumzana Innocent Ruwende uthi lumbiko obikwa usayinwe ngosamele umabhalane kamanisipala weHarare umanjinela umnumzana Phakamile Moyo ungamanga.
Council has no plans to slash people's maize crops and to charge ZWO 25,000 for planting on wetlands. We continue with education and awareness programs to discourage illegal
Tina sizoqhubeka sithulisa abantu imfundiso phezulu kwengozi ekhona yokulima endaweni ezingamaxhaphozini. Uzulu engawanaki lawo mazwi amunyethe ngumbiko osubhoda kulenjini edabeni olufanayo ngoba awuvelelanga kithi.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyeHarare Residence Trust umnumzana Precious Shumba uthi kulusizi ukuba esechabalala amaxhaphozi kodwa okumgqoka ukuba abantu bafundiswe ngokuqakatheka kwawo.
It is said that the council seems to have regained their voice against urban farmers.
Uyadanisa ukuba umanisipala uyanelisa ukukhuluma ngodaba lwabalimi edolobheni kodwa engenzi lutho. Kulabo abenza umonakalo omkhulu kakhulu kwezemvelo abagoqela abagebha ichebechebe nabatholisa abantu indawo zokwakha okungekho emthethweni. Siyamxwayisa umanisipala ukuba lapho eqhuba inhlelo zakhe akhumbule ukuba kuyini okufuta izakhamizi ukulima emadolobheni. Zifuqwa indlala esibhahile lapha emadolobheni.
Isakhamuzi semzini weKambuzuma eHarare umnumzana Mkhululi Phiri yena uthi lanxa eqondile umanisipala ujezisa bephula imithetho yokulima lapho abangamelanga abalime khona kubuhlungu ukuthi abantu bagecelwa izilimo zabo sezivuthwa.
Ukulima kuma wetlands akulunganga kakhulu ngoba kumosha izinto eziningi esingenziwe sazibalisa lapha. Ngakho u-City Council wenza kahle uma siya bopha labo abalima ngakhonapho. Kodwa ke kufanele ukuthi nga wenza lento bengakalimi abantu ngoba nxa usugamula umumpu vele sekonakele. Lo muntu uthembele lo ukuthi uzavuna imbijana leyo khona phana kodwa bekumele ukuthi nga baliswa bengakenzi lutho bangakamoshi ngoba sekonakele sebelimile sebegebhile sebeexposile isoil leyana.
Esinye isakhamuzi eseHarare njalo umnumzana Victor Dube upha umbono wakhe laye.
Sokuyikulwa phakathi kwamabandla azabe ekhontesta kuma-election njengoba upresident efulume ukuthi ama-election azaba khona. Angiboni kule nto ukuthi khona i-council iba yiyo ekhulume njalo ngoba indaba zama-wetlands zisuka kuzindlu ezakhiwa kundawo ezinjalo. Ngayilo udaba abahamba ngalo olokuhlanyela umumbu lolo hhalo luncane kakhulu.
Obona ngokuqhutshwa kwentuthuko yeHarare umnumzana Thafazi kwaMguti utshele umanisipala ekupheleni komnyaka owedlule ukuba kusobala ukuthi iziphathamandla zikamunicipala waleli dolobho azizimiselanga ukululungisisa udubo lokutshabalaliswa kwamaxhaphozi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live talk lamhlanje sikhangela uqhubeka kwemizamo yokumelana lobhubhane ku-COVID-19 elizweni kanye lomncintiswano wenguqu wamazwe we-Afrika we-AFCON ngesikhathi eleZimbabwe liphakamele ukujeziswa yinhlanganiso ye-FIFA. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Uhulumende weMelika ubike ngolwesibili ukubana usenelise ukubopha undoda onakanela ukubana wakhokhela ekubulaweni kowayengumongameli weleHaiti uJovenel Moise uMario Antonio Palacios oleminyaka engama-43 yokuzalwa 43 kubika wayelisotsha kwelekolondla njalo ubikwa ebotshiwe esetheswa icala lokuqoqa ukubulala kwelemelika. Umongameli Joe Biden uqhayise ngolwesibili ukubana inani labantu abafunyanwe bele-COVID-19 lizaqhubeka liqhansa kumaviki alandelayo kungenxa yokuqhamuka ngomkhakha omutsha waleli gciwane owe-Omicron okanya uthelelwana lula. Izikolo zasesabelweni seChicago khonapha eMelika sezimise izifundo zokuya emaklasini kusukisela ngolwesithathu emva kokuba abenhlanganiso yababalisi bevote besithi kumele kubuyelwe kuzifundo zebulenjini ngoba seliqonga okwethusayo inani labafundi lababalisi eselibanjwa yi-COVID-19. Izizalwane zeZimbabwe sezingcine umongameli Cyril Ramaphosa weleSouth Africa ngokuvezela ilizwe lonke umbiko ogcweleyo ngenkohlakalo eyaba khona kulelo lizwe eminyakeni elishumi edluleyo. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Ngemva kweminyaka emine ecwayisisa inkohlakalo eyenzakele kwele-South Africa eminyakeni elishumi edluleyo, ikomishini ebecwayisisa le inkohlakalo ikhipha umbiko wayo wakuqala obhalwe emakhasini edlula amakhulu esishiyagalombili 874 pages. Lo mbiko uveza inkohlakalo enkulu eyaguqisa inkampani zikahulumende ngamadolo. Ukhombisa ukuthi abathile abakhethwa ngowangumongameli umnumzana uJacob Zuma ukuthi bakhokhele inkampani yezamandla kagetsi Eskom yezokuthutha iTransnet yezendizamtshina iSouth African Airways lezemithelo iSouth African Revenue Authority bathatha izinqumo ezavulela ubusela obukhulu kwantshuntshwa izigidi zamarandi kula makampani. Lombiko veza njalo ukuthi ibandla le-ANC laphatheka uzehlakalo zenkohlakalo eziningi ezigoqela ukuxhaswa ngemali ngamankampani aphiwa umsebenzi kuhulumende loba emakhansilini kusetshenziswa ubuqilini. Ngesikhathi simukela lombiko umnumzana Ramaphosa uhle wakubeka kwacaca ukuthi uzawubeka emphakathini njengoba unjalo. Lakanye ngemva kwamahola angatsholutho otholile ufake kuwebhusayithi ye-ofisi kamongameli ukuze ubonwe umuntu wonke. Ubuye wathembisa njalo ukuthi uzakhangela kakhulu lezo zinto umbiko lo othi zenziwe.
They will be implemented and we take this work of the Zondo Commission.
Siza kwenza konke lumbiko othi kufanele sikwenze.
Very, very seriously to end state capture.
Inyathelo likamnumzana Ramaphosa leli selijayelwe izandla liningi lezalwane zeZimbabwe. Isikhulume sebandla lezaphu kwele-South Africa umnumzana Kanisha Sinkala uthi kuqakatheke kakhulu ukuthi imbiko yamakomishini ibonwe umzulu ukuze kungabi lento efihlwa ngabaphetheyo.
Kuhle khona ukuthi uyipublishile i-report. Siyafisa lathi ukuthi ngabo chihamba kwe-commission namanye ama-commission ayenziwe eZimbabwe apublishwa mhlawumbe bekuzasenza ukuthi sikwazi ukuthi siwadiscuss with information and sikwazi lokubona ukuthi lapho kumele kwenziwe khona i-prosecution or kumele kuthathwe khona i-action ethile ingathathwa yini and also i-public opinion to actually influence and get to know ukungcola okukhona ngabantu abanye abathile ukwenza ukuthi singagcini sesikhokhelwa ngabantu abakorrupt.
Abanye bathi kuhle ukuthi iZimbabwe layo isebenze ngokufanayo ukuze kube lula ukuthi uZulu afuqe inkokheli zithathe amanyathelo ayabe ekuthazwa imibiko yamakomishini. Isizalwa seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati laye uchayela umnumzana Ramaphosa ehlombe.
Kutshengisa ukuthi umnumzana uRamaphosa uzimisele ukulwa lokukhohlakala, uzimisele ukulwa le-corruption. Kuqakathekileke lokhu ngoba umnumzana uRamaphosa ubonise ukuthi i-presidency yakhe noma ubukhokheli bakhe ubukhokheli obungazwani lenkohlakalo. Kusho ukuthi ukuveza kwakhe lokhu emphakathini kuqinisekisa khona lokhu ukuthi ungumkhokheli ongahlangani lenkohlakalo, ungumkhokheli ongafuni kuzibandakanisa lezinto ezilenkohlakalo phakathi.
Abanye ke bathi kuhle ukuthi leZimbabwe imibiko efana noMonklante Commission eyayicwayisisa ngokubulawa kwabantu ngamasotsha ngemva kokukhetho yethulwa emphakathini. Bakhona bathi lokhu akwenelanga nxa limbiko isethulwa emphakathini kodwa kungathathwa amanyathelo okujezisa labo abatholakale besephula umthetho. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Kuwoza Friday liziyi silejaha elisakhulayo uWillard Jimbwanga Nyoni ocela umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi amapiano osebenzela ekobulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Kuli viki silomunye njalo ke wasacathulayo obuya ke echisa kwamagama sikhuluma ngaye phela uWillam Jimwanda Nyoni yena bamazi ukuthi uChims
mina ngazalelwa eBait Bridge angikhulelanga khona. My parents moved saqala ukuhlala eWest Nickerson. I did my primary level eWest and then I moved sayihlala eColumbon, that's where I did my ordinary level. Suka laphana mina ngothando le music. I had to move from Columbon ngabuya kwaBulawayo where I started my career path. I joined the studio ukuthiwa X Studios.
Ucula ekuthuthuza tuna sizothi ke usebenza labo bani.
Imusic yami yonke ngiyenzela X Studios kula ma producers angu 2 uGega Beats lo Hit Kid. Sesenza ama projects ambalwa. Mina basically I'm a Afropop artist but I ventured into producing some type of vibe eyinye a different which is called trap mapiano. I've had projects with my producer Hit Kid. I have several projects and there is this song as he released okuthiwa ngukwali.
Nina ke abamenzayo wathanda ke ukucula ke lomdumo wama piano ke obuyangeke kunono obuhle yena ke sithanda ukwazi ukuthi ngubani kahle kahle omenzayo wenza sifuna ukucula lomculo.
Mina imusic bengilothando ngisesemncane but ukuhlabela khona ngwakho inspiration ize yabuya sengilalele abafana be Nigeria laba oJoboy music yabo ilokunono obuchazayo. Le music yasegoli amapiano lawa for age group yetu i sound echazayo, so I was inspired to venture into the music part ngoba indlela abahlabela ngayo iyangichaza. Can
ungangahambi ke Timzi, tshela ke balalela ukuthi wena utholakala ngapi, umculo wako bengawuthola ngapi, kanti ke la ku social media bangakuthola ngapi?
Mina ku social media ngitholakala ku Instagram ngizibiza ngo William Chims. Ngile background yokuba ngu photographer, so liyadibana lento eziningi ezama photos. Ku YouTube ngikhona i-account engiyisebenzisayo, it's called Madder Than Boys. Ile new release track esiyenzileyo kathesi okuthiwa ngukwayi, and you can listen to it, it's a very good song. That's where you can get me. Like Facebook, I'm also available, it's William Chin.
Bese uhlelo hoza hoza Friday silejakelisa khulayo elicathulayo lokuntuthu siyathunqa khona le kobulawa ke nguChims ebesilaye igama lamu yezo Jesus Banda azihlangene njalo kwelizayo lisayo. Don't really where you think I'm at. Right now. I've been living a life without rules. Oh, yeah. Living the vibe that I choose. Me and my team, we never lose. Oh, I'm on here. Who make us the daddy numbers for no driver? I'm not your lala when you play tomorrow night.
Kanyele ezinye zezindaba ezikhokhela izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa ngesikhathi kwezibi, zisithi lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane. Abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekane labo uba abathole izithupha. Kuhoza Friday liviki beselejaha elisakhulayo u-Elijah Jimbwanda Nyoni ucula umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi ngamapiano. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah City libe lempela sonto elichukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.